Mapenzi akasukwere umwe owaziwa ngokuthi usupporter uhamba ndawonye labo Jonathan Moyo muye upolitical commissar esimthembileyo ngakhuluma ngokuba kwezanu PF kwesikhathi esikiso kathesi lokho kusitsho ukuthi nguye umuntu kusiya kuma elections kusiya ku 2018 nguye umuntu oyabe e-controller okwenzakala kubandla lwezanu PF njalo sikhangelele futhi ukuthi kuJonathan Moyo silabantu abanjengo-Patrick Joao onguye osuka kufamily inye lo president so kusuka kube nzima singazi ukuthi ama-strategies akhona azasetshenziswa or angasetshenziswa ngu-Chris Mswangwa ukuthi baxotshe laba bantu abaziwa ngokuthiwa yibo abaku-faction ebizwa kuthiwa i-G40 kuba nzima ukuthi sibe kwazi kathesi ukuthi kuyophela njani.
Idale le-ZANU-PF Politburo liyahlangana ngolwesithathu ubona liphatha njani lindaba?
Angiboni ukudiscussa kodwa siyezwa abantu besithi emaphephandaba besithi bafuna ukuthi bekhulume ngezo zabo-Twitter obani ukuthi kulalabo asebe-abuser okuthiwa yi-social media. Ngingazi ukuthi yinto abazayihlazulula yini kumbeni kulalokhu abafuna ukuxoxa ngakho esingakabi kwaziwa yi-agenda eyasethwayo nomhlangano lowo obuyayo.